Izakhamizi zeMathabeleni South zithi zifuna uhulumende ozangena azinakekele ngokuthuthukisa impilo yabahlali bemaphandleni hathi kukhangela emadolobheni okudlala inkokheli enengi. Umnumzana Thembi Nkosi Ncube oyisakhamuzi senkazi eGwanda North ulandisa ngalokho athi kumele kwenziwe emaphandleni.
Thina into esiyikhangeleleyo yi-development yokuthi kudevelophe ezigabeni layo MP yena lowo khona asilwele ezintweni ezingayisizo sikhulu simqondise endabeni esizifunayo phakathi komuzi wethu naloyo. Into esiyabe siyifuna imigwaqo igredwe amadibha abe le mithi nxa kuholisa kakuhola umuntu wonke kumbe i-welfare nxa inika kungayisiko ukuthi yizalukazi kuthiwa i-welfare inika abantu kungakhethwa kuphiwe wonke umuntu okhona.
Othi njalo abantwana ikakhulu amantombazana basengozini yokudlwengulwa ngoba izikolo zikhatshana lalapho abahlala khona.
Andibona ukuthi uqalisa ilayini ngaphansi le abantwana bombana bale secondary 1 uhambe uyizwe uyothi ngqe ematshetsheni i-secondary 1 umntwana uyasuka ngo-4 ekuseni kambe yena imicabango yonke kade efisa esikolo kade kufunda angafike sekwazi ngalo ukuthi uzafika revising ngenxa yokukhathana bezikolo lakho siyafisa ukuthi kube ne-development enjalo esigabeni sethu ngoba abantu abethu bonaba abanye bazobabanjwe bebhinywa khonapha ezindleleni ngenxa yobukhathana bezikolo.
Umnumzana Promise Ndebele odabuka eKhalanyoni ePlumtree uthi bathwele amagabha avuzayo emaphandleni.
Sikhangelele ingqubela phambili impilo yabantu abethu sesibe lesikhathi eside sehluleka thina empilweni nganithiwa silo ncindezelo oluthile sesikhangelele imimuli ephansi abantwana kuthi esesiwukhangele kakhulu kakwazi ukuthi hayi abadala laba mina ngombono wambona nisebekhulile yikubona nje kwesinye isikhathi kusiba lento okuthiwa lelifo empilweni umuntu engakhuli akwabi into zakhe nika abantwana ukuze abantwana besayele ukuthula xa usukhulile ukhulile sesibanjwa amehlo khethe kunjathi sathi kuthiwa kuvusa iziborane lapha sisengwithi kuthiwa sesivusa iziborane kuvusa iziborane ezintathu kuthe sekusiyafikelela akusababoni nabantu basebehle bahamba banyamalala.
Umnumzana Libion Moyo oyisakhamuzi eNgwezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende avule amathuba emisebenzi ukuze abasakhulayo bathole kokwenza.
Asilalutho ungasikhangele so singakhangela thi olu sigcwele thina izigebenga zibuya kithi esizizeleyo just because kungela msebenzi futhi ngezinye indlela kuyabungela i-development but sikhangele ukuthi ngo 2023 okwamanje kungaba la ma-changes mina ihope yami injela khona lokhu ukuthi otherwise yethu okwamanje kungasitshintshela sibe yikusasa ngoba abantwana sibakhangele but abala future so far.
Umnumzana Themba Nyathi esingesakhamuzi seNgwezi uthi yena akasela themba lokuthi umumo uzafa walunga eZimbabwe.
Uthe uCF sebe sizama sibili namuhla sibheka kakhulu empilweni nanjengami kunje siwanza ke ngisebenza sombuhlungu sibili ngombuso okhona lokuthi ngathi azama ukuthi siphinde ukutshintsha bakithi besizwa nje kwezindawo triple city yathintini sindle mhlawumbe ngaba ne-change ipolicy yathithi yathi tulekugcine nithothi kuyafana sesibuyela futhi furaphana futhi sesikunjeni labantwana sezisaba lokuthi ngazenikezela nto yami sokuzima.
Kusenjalo induna uMasendu uSilindilizwe Dube wobulilima kanye le nduna unyanga zonke Mabuyane uVuyane Ndiweni weMatobokhezi bakhethwe ngezinye induna kuthange kudale lwesenethi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.